Pele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhla zilijumi lambili kuNgwengwezi 2019 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Ikhomishini ebona ngezomhlabathi eZimbabwe Land Commission ithi luyingxabangxoza udaba lomhlabathi eZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo.
Namhla lusuku olukhulu lwabomama olwe-Mother's Day.
Oh mama ikabatheli indi oyathala umntwana azali umntwana ele 9 months umama mele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama uyo umngabezi.
Lingakhuthwa luhlelo lwezamasiko.
Abafana abafuni ama responsibility amadakakazi bafuna amankazana.
Silohlelo njalo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngezomhlabathi eZimbabwe Land Commission ithi umhlabathi kawabangwa ngemfanelo endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lokhu kuvezwe liphephandaba leSunday Mail elibika ukuthi ikomishini le isanda kwenza uphenyo olubizwa ngokuthi National Agricultural Land Audit, eveze njalo ukuthi kulabanye abathola umhlabathi abangawusebenzisanga ngemfanelo. Uphenyo lolu luveza njalo ukuthi kulabanye abanika umhlabathi abantu abakwazi ukulima okungekho emthethweni, labanye abathengisa umhlabathi abawunikwa nguhulumende. Uphenyo lolu lwenziwe ezabelweni ezigoqela iMashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, Matabeleland South, Matabeleland North lezinye izabelo. Umnumzana Parents Shiri, umphathintambo kahulumende obona ngezokulima uthi uselubonile udaba lolu olwethulwe yikhomishini, ngakho uzayazisa uzulu ngokuza kwenziwa ngalokhu esikhathini esifitshane esilandelayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima othi uhulumende wenze kahle ukuthi ahlolisise ukwabiwa komhlabathi kweZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo, ukuthi indlela okuhlelwe ngayo uhlelo lolo lwe-Land Reform akusiyona indlela esingenza ngayo into zokulima eZimbabwe. So ngilethemba lokuthi ke at least ngoba sokubhalwe phansi maybe ngabantu abathembakeleyo mbabathenjwayo, so kuza sinika ithuba sonke ukuthi sihlaleni phansi sithi hayi madoda into lezi ilungisisa njani, ngoba singeke siqhubeke ngale ndlela.
Masikhangeleke kuyakhulunywa ukuthi lapha-ke abanye abantu abaningi babephonga ukunikwa nje umhlabathi, kube sekusiba labanye abagcina benika abanye abantu ukuthi lokho kuthiwa yi-leasing, bebona ukuthi kungazani ukuzima. Khonokhu-ke kukhanya ngazani yikho kwenza ukuthi eZimbabwe izilimo zingaphumi ngemfanelo. Ungathi ningakhona ukuba bankomo?
Hayi, khona vele kuliqiniso Gibbs. Uyabona empilweni yonke into edinga ulwazi kufanele ube lomhloliswa ngithi. Nxa ufuna ukugijima 100 meters kuzayo kumele wenze ama-heats, ngemva kwama-heats sokuzadecide ukuthi uya ku-final kunjani. I-farming asonto ozalwa layo, yinto okufanele uyifunde njalo uveze ubungcithi bakho. So nxa uhulumende enika abantu umhlaba engazange wahlolisise ukuthi bayenela kumbe balolwazi, kube vele ephambanisa, akusonto emangalisayo leyo. Yikhutho lokuthi abantu bebewuthola sibili umhlaba kodwa kube hlule, njengoba sisho thina isiNdebele lokuthi ziwela abangelambisi. So ngezinye indlela engikuthiwa yikuthi akumangalisi, kodwa well sokwenzakele, sisile information epheleleyo, kasikulungise mini bakithi.
Pho kulungiswa njani baba Nkomo? Khonokho ubona kuyalungiseka yini?
Kuyalungiseka kakhulu Gibbs ngoba akuqali ngathi ukuthi kwenziwe i-landform. I-landform yinto esiyenziwe umhlaba wonke jikelele. Even kwelakithi eZimbabwe kule ncwadi ebengiyifunda nje recent ibhuku sorry. Ibhuku leli belintshengisa ukuthi even wona amathiwa ngesikhathi ePhilip Plaza okokuqala lapha eZimbabwe. They had to do means test. Ukuthi umuntu aveze ukuthi kathi wena vele ndodulani. Nxa ungela even ikhuba, nxa ungela even inkabi, ungelanda into ezifana nalezo, sizawunika njani iclass lokuthi uyelima. Futhi awusozikwanisa ukulima. So ke akuqali ngathi ama-systems kumbe indlela zikhulu umhlaba wonke jikelele esingazikopha ukuthi sisebenzise ukuthi okay, nanku umhlaba okhona elizweni usuitable for lay farming kumbe lay farming. Sokuzakhethwa ukuthi hayi nxa ufuna ukungena kulokhu yibo ubufakazi esibufunayo ukuthi uzokwenelisa ukusebenza. Nxa ngifuna inkomo fanele at least bathole ubulungu emzini wami angithi before benginike iplazi lenkomo. Yizindlela esingazisebenzisa lezo.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima. Sixoxe laye ese-Amsterdam kwele Netherlands. Emhlabeni wonke jikelele namhla kunanzwa usuku lwabomama ole Mother's Day. KweleZimbabwe kwenziwe imicimbi etshiyeneyo yokunanza imisebenzi emihle yabomama. Sixoxe lonkosikazi Stanley Butler ohlala koBulawayo ukuze sizwe ukuthi bekusenzakalani namhlanje edolobheni leli.
Siyabonga kakhulu usuku lolu lokuthi at least omama labo sibakhona. Siyabonga nje ukuthi usuku lolu lubekwe ukuthi sona lathi siqakathekise phakathi komphakathi.
Ye, wena lamhla bakuqakathekise kanganani?
Ah, sina namhla actually ethethi yithi esiyenze isibonelo. Sithe khona yonke iminyaka sihlala sinikwa ama-presents. So kathi sina namhla lathi sifuna ukuthi sinike kulaba abaswelayo. So sicele wonke umuntu ongumama ukuthi akhangele ku-pantry yakhe ukuthi kuyini angabuya lakho abuye ezonikela e-church. So thina namhla besinikela singomama besinganikwa lutho.
Omama babuyelani khonapho-ke unxa ungasitshela ngamafutshane?
Babuye lezinto eziningi ezitholakala ekhithini from impuphu, o-cooking oil, isepa, anything nje. Abanye babuye lezigqoko, anything umuntu ade kukwanisa ukuthi khona abuye lapho ezonikela. Abanye babuye le mali.
Yes, ngathi bekunikwa obani khonokho?
I-church izahlala phansi ibisikhangela-ke abantu abadala abasesontweni abaswelayo.
Khuluma-ke ngosuku lwe-Mother's Day nje ngamafushane uqede khonapho mama.
Hayi, siyabonga kakhulu whoever thought of ilanga leli ukuthi lathi sibe recognized njengabomama. Siyaluthakazelela kakhulu. Ngiyakhuthaza bonke omama ukuthi gcina nini, sigcine imizi, sigcine abantwana, siyakhe isizwe.
Kazisteni batha uhlala koBulawayo. Sixoxe laye ekhona ngale ke koBulawayo. Sixoxe njalo lo mama ofisa ukuthi sithi ngueyedwa.
Oh mama yika bathethi isi anjo.
Uh-huh.
Oyathiyala umntwana azala umntwana ele 9 months yikuthi umama mele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama uyo umnikazi. Yikho mine engikwaziyo.
Singathi umama uqakathekile kakhulu sibili.
Hawu umama uqakathekile kakhulu.
Singathi wena namhlanje ke abantwana bakwenzeleni khona ngapho nge-Mother's Day?
Mina ngithingela amayusa.
So singathi uthabile kakhulu?
Ngithabile sibi ukuthi ukuthi bangcedile. Senzele sengomile.
Ehe, so ujona usenzani mama?
Namhla njone sesitey. Ngibo uNkulunkulu ukuthi abantwana bangenzile.
Njengoba umama sibili labantwana ungathi nxa sukhangele sibili bakuphethe kuhle sibili.
Bangiphethe nje bangikhumbula ukuthi kulo mama use wafaka imessage yokuthi engiwathi leli lilanga labomama.
Umama u-Edewa isizalwane seZimbabwe ubexoxa ngosuku lwabomama ole Mother's Day. Wele South Africa okulabantu abadabuka kwele Zimbabwe abazibizwa ngokuthi yizim imbokodo namhla bethekelele umuzi wabantu abasebekhulile owe-Nazareth House elokuthini leYoville eJohannesburg. UBenedict Nhlapho usephendulela lolu daba.
Mama, Laba ke ngomama abazibiza imbokodo zeZimbabwe ngesikhathi bethokozisa okhulu lezalukwazi eNazareth House. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimimbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi bacabange ukuthi ngalelanga labo mama bazincitshe bona intokozo bayiphe asebekhulile abayidinga kakhulu.
Sicaba ukuthenza ukutshintshileyo ngesivakashela umama lapha eNazareth House ukuzocelebrate labo usuku lwe-Mother's Day. Ukuthi njengoba belapha nje bekwazi ukuthi khona singabantwana phandle siyabaqakathisa njengabomama, njalo baqakathekile bazohlabe qakathe njengabomama. Siye siye sibajabulise omama, siye sipende nje isikhathinyana labo.
Iningi labagcinwe kule ndawo ngase bekhulile abangasenelisi ukuzigezela kanti abanye badinga usizo nxa besiya esambuzini. Iningi labo alenelisi ukukhuluma okuzwakalayo kwazise le ndlebe abasezwa kahle. Isikhulumeli senhlanganiso yezimimbokodo unkosikazi Corence Mkosi Ncube uthi loba nje asebekhulile laba bethola phose konke abakufunayo empilweni abakuswela kakhulu yikwethekelelwa lokutshengiswa uthando.
Abanye sebekhala bafisa ukuthi ngabe sihlala nje nabo usuku lonke, kodwa ngenxa yomsebenzi wethu asikwazi ukuba nabo usuku lonke. Kumele siye vakashela abanye omama kwezinye indawo, ngokunjalo sizobashiya, kodwa bayakhala kumanje. Abanye balokhu bayasilandela nje njengoba sithe nje sikubakhumbuze ukuthi hayi, basasengomama bethu noma singahlali nabo emakhaya la bakhona sisabakhumbula.
Ngaphandle kokuqhunza ingxoxo lohleko lasebekhulile laba, omama beZimbabwe laba bebebaculela imiculo yomdabu begida oluthule. Ugogo uPamela uleminyaka engamachuma isikhombisa lantathu 73 uthe bekungokokuqala ukuthi ngelanga labo mama bathole intokozo enjengale.
Yes, very much. Wonderful. Wonderful. Yebo. Yebo, kuhle okumangalisayo lokho. Ikakhulu ngosuku lwabo mama. Lelo liqiniso. Ngibuthakathaka. Angila muntu ongethekelelayo. I got no way to visit me.
Omama beZimbabwe laba bathi okunye okuqakathekileyo ngokwethekelela kwabo lokhu yikuthi izizalwane zakwele South Africa zikwazi ukuthi akusibo bonke abeZimbabwe abafika la badale amacala, kodwa kusasekhona abalobuntu abangancedisana le South Africa ekuthuthukiseni umphakathi. Asebekhulile laba bakhombise usizo olukhulu ngesikhathi sokwehlukana. Melethulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Sawa. Yes, singena kolunye udaba. Inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele, United Nations, ikhangelelwe ukuthi izahambisa isithunywa sayo kwele Zimbabwe uyahlolisisa ukubulawa kwabantu ngamasoja ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni lonyaka bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni. Unkosikazi Michelle Bachelet ukhangelelwe ukuthi uzakwethekelela ilizwe leZimbabwe ekupheleni kwayo nale inyanga. Unkosikazi Virginia Mabhiza usibalukhulu ohlangothi lukarhulumende olubona ngezemithetho uthi uhulumende nguye ocele ukuthi unkosikazi Bachelet ethekelele kweleZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leSunday Mail. Kwabulawa abantu abambalwa ababetshengisela emgwaqweni lonyaka.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kushortwave.
Zwenhana masiva wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa ngodaba olusegudwini, udaba lokuthi ke kulo mama obophisa enye indoda owaya la emacansini okuqala. Umama wasethenjiswa ke ukuthi uzalotsholwa, kodwa ke indoda leyo khanya yadla bayibayi watsha phansi sibini. So ke nginenhlanhla ngoba ngilo nkosazana Caroline Moyo, njalo lo baba u-Ed Spanda usejabalala. Umamoyo ukhona ngale ke eJohannesburg. Mamoyo ungawunjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi, siphile kakhulu. Baba Sibanda, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabo.
Yes, kaze ngawe mama. Udaba lolu ulubona njani?
Suka kube buhlungu uyabona. Ngoba umdlalisele isikhathi sakhe, uyantola. Usesuka sebaleka, usebalekelani ke.
Singazikhona apho.
Hayi yena. Ngaye uyakutsho ukuthi into ayibalekelayo yini.
Hayi, lokho akucacanga sibili sikubeke njalo ukuthi akucacanga ukuthi kube njani. So mana ke sibise ubaba Sibanda. Baba Sibanda, nanti udaba la.
Ubaba lo hayi waphambanisa kakhulu ngoba kade ungamelanga enze njalo abaleke. Mina ngokubona kwami mbona ungani umama uRaitu ukuthi amlokuze ukuthi wamphambanisa.
Yes, so kodwa nxa sesikhangela ke mamoyo. Ikujayelekile ukuthi likwenze konoku lisakhula ligcine lijiyana. Lo muntu engaze kuthembise phela ukuthi uyakuthatha agcine nje ethelele kukhanya ngazana kusamanga kanjalo. Akuvamanga yini konoko?
Khona kuvamile. Kuvamile kakhulu sibili. Kodwa ke kubuhlungu. Okunye ke uthola ukuthi khona usuchiywa labantwana, usale wena usudubeka wedwa. Njalo futhi okwenzakalayo ukuthi khona umuntu nxa yena esuke bale kanti esiyaphambili. Akubonakali ukuthi uqephuke ngapi. Usuke ekwanile phelele. Wena ngosusuku iziqephu-qephu ngapha.
Uyakuzwe sibili abanye bekhonona ngakho yini?
Vele kubuhlungu kakhulu, vele beyakhononisa ngitsho mbhala lami nginje. Uthole ukuthi bake kwangehlela kodwa angizange ngisaba le nto engiyenzayo ngoba uyakwazi ukuthi sometimes ezinye izinto kuyabe kuyikwesaba ukuthi ukhulume or kanjani uyabona.
Baba Sibanda, uyamuzwa umamoyo lapho uthi laye kungani kwakho wamehlela.
Uyakuzwa. Uyazi into ehluphayo yikuthi umuntu uyathanda nalo muntu amlokuze kuhle ukuthi hayi ngiyakuthanda, ngiyakuthanda. Nxa usumlokuzile usubaleka. Lapho-ke uyazi ngoba nami nguthatha ngubeka city right nami ndabodade wethu la. So nxa laye usisi angenzelwa njalo nami kuyazwisa ubuhlungu. Lami nginje ngingubaba kodwa hayi angifuni okunjani. Lo ubaba sibili hayi waphambanisa. Waphambanisa sibili.
Ye, mbuye kuwe mamoyo sibili. Wena-ke wathi sokukwehlele okuphose kube njengalokho. Wakubamba njani? Le nhliziyo yakho wayithoba njani?
Eshi, uyakwazi ukuthi sometimes ake ngithi mina uyakuthola nti. Uyabuzitshelile ukuthi hayi sibili nanku-ke umshado ngutholile sengisemshadweni. Umuntu sesuke-ke baleke ukuthi usulo mntwana uzakuthini? Uzamthini umntwana? Uzabulala umntwana ubususithi kangihambe ngiyinkazana sengiyabonakala phambili. Akusayenzi vele ukuba nguwe kwakho sekumoshekile. Anti usuzitshela nje kuphela ukuthi njengoba ngiphila nje akulandaba konkana nje kuphela kodwa i-stress nje empilweni sona singeke sitheli yabo. Ubuhlungu bempilo vela ngeke empilweni enhlizweni khona vela soze bupheli.
Baba Sibanda.
Hayi, ngiqinisa umama uqinisile sibili ngoba khonokho angikuthakazeleli sibili. Hayi, lokho hayi ungakungcono uzame lanxa ungasebenzi zama ugcina umntwanakho. Uwonile ungabaleki. Hayi, lokho kubaleka bakithi. Hayi, angikwazi ukuthi
nxa ukuthi kumbe engakutshela umntwana ke nxa ebhonga ukuthi nje wathi nasembona ukuthi ngcono ngingena indlela lapha nxa kuyabe kukhona kusolayo umuntu kodwa engasakhulumi phela. Akujayelanga ukuthi kube njalo Sibanda.
Hayi, ukuthi nje abafana abafuni ama-responsibilities amajaka akathesi. Bafuna amankazana. So ndingabona khonapho after number of years umbone esephenduka esesithi hayi sengifuna ukubona umntwana.
Angaphendukavele
ukuthi abafana bakathesi ukuthi uyabuya futhi after number of years anike excuse ukuthi hayi ngangiseGoli kumbe ngangingaphi. Angatubeka sibili ngalasi namba anika ama-stories but osisi labo kumele akwazi ukuthi no umuntu lo nxa esebuya futhi uzaphinda futhi i-BCMP.
Hayi ke ngithathele lelithuba ukuthi ngibonge unkosazana Caroline Moyo ukhona ngale-ke eJohannesburg. Ngithathe njalo lelithuba ngibonge ubaba u-Eddie Sibanda usejabalala kobulawayo. Wamanje-ke sonke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo.
ngumayigobe namhla kuhlelo sixoxa lani dulukandaba malana losuku lwe Mother's Day. Umama namhla lusuku lwenu, happy happy Mother's Day. Kodwa singakahambi kude hothi siqale ngengoma ka Kelvin uthi mina ngifuna ubonga umama.
Hayi mkhulu, ngicela indoda yakho lokuhamba ebusuku bakithi mntanami. Mina ngiyake ngasahlalisekanga njengomzali wakho. Bayachaya abantu lapha nifayitheni. Ngicela ukuphanga ukubuya ungabi miyama.
Mina funa ukubonga umama, bonga umama. Mina funa ukubonga
Nangu Kelvin uyasho ukuthi danki danki ma. Silukandaba asambe nsiye ukuthi ngubani umlaleli wethu wokuqala namhla ehlelweni, njalo ukuthi uthini ngosuku lwe Mother's Day.
Ewe umsakazi, siyabonga umsakazi wami. Usuku lolu sifundile kakhulu, olubalulekile uqakathekile. Uma uyazi yonke into kuze sibe khona emhlabeni umama phela. So kumele siwahloniphe kakhulu amalungelo wabo, sibaphathe kahle, siwahloniphe. Ngoba ngibona abasilithi nayo emhlabeni, kungaphandle kwabo kube isizwe sikho esiningi kanje. So lusuku lubaluleke kakhulu, bona sihloniphe wonke amakhosikazi esinawo nje, namakhosikazi esiwashadile, nabomama abasizelile, nabogogo. Lusuku lihle kakhulu, lubalulekile emhlabeni wonke jikelele ukuthi usuku lwe-Mother's Day lusuku luqakatheke kakhulu. Ngoba ibona abasilethe sakhona emhlabeni umama.
Nanga umlaleli uyasho ukuthi usuku lolu lusuku olukukakathekile kakhulu. Asiqhubekele phambili lohlelo sizwe ukuthi umlaleli wethu owesibili uthini.
Sanibonani, ngikhuluma noMofat Ncube wemkhologwe esigabeni sePlumtree endaweni yaseMkhologwe. Mina ngithanda ukudlulisa ukubonga kubazali bami, ikakhulu ngidlulisa ukubonga kumama wami uJoyce Dube ozalwa kodzeya esigabeni seSentana. Ngidlulisa ukumbonga umama wami ongondla ngaze ngakhula ngaba indoda. Ngidlulisa ukumbonga kakhulu ukuthi mangabe kufika usuku lwakhona lingibongele kuye. Ngiyathemba uzobe lalele kuStudio 7. UMofat uyambongela kakhulu indima ayidlalileyo ekukhuleni kwami ngize ngibe indoda. Ngiyambonga kakhulu umama wami uJoyce Dube. Ngidlulisa ukumbonga kakhulu njengomzali wami, ngiyabonga kakhulu. Bese ngibonga lenkosikazi yami uMampala esendaweni yaseMkhologwe, ngiyabonga kakhulu kubasakazi beStudio 7.
Madube, ngilethemba lokuthi uyamuzwa umfana wakho uMofat uyasho uyathi danki danki ma, uthi ngiyakubonga Madube. Zulukantaba, sesiyafika emaphethelweni ohlelo, kodwa ngeke ngigqibe uhlelo lapho sithakazelela umama bethu ngingakabonga uma wami. Dokas Hazel Hove Madube, ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngikubonge ma. Wangahambisa esikolweni, wangifundisa okuningi ngempela ukuthi kusho ukuthini ukuba yindoda. Madubes, nguwe ngithi happy, happy, happy Mother's Day, ngiyakuthanda ngempela. Ngifisa ukuthatha leli thuba njalo ukuthi ngithi wonke umuntu walahlekelwa ngumama langalezo. Sikhuluma so ngikhala ndawonye ngomngane wami walahlekelwa ngumama ngeviki edluleyo. Chomeyaka, sikhala ndawonye, ngiyakuthandazela. Njalo wonke umuntu walahlekelwa ngumama, ngiyalithandazela. Isikhathi yiso esingasavumi. Phakathi omuhle, silukugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter, njalo kuInstagram, @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelene nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Isikhathi 2 kwanele kwanamhla. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Abomama ngithi happy happy Mother's Day, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Sawanga khulu-ke Mike Hove, lami ngithathelela ithuba ukuthi ngibongeke umama wami unkosikazi Jane Dube khona ngale-ke eGwanda. Ngithi happy Mother's Day khona ngapha mama, laba mama bonke emhlabeni wonke jikelele. Kwamanje-ke sike sizwe ukuthi uNtukamelinkomo usethuleleni namhlanje kwezokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Usiphatheleni lamhlanje?
Ngibala kumakhubo 90 ngisuka kuverse ka 1 ngiyegcina kuverse ka 4. Nkosi wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba ungawenzi umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini. Wena unguNkulunkulu, uyambuyisela umuntu othulini uthi buyelani bantwana babantu, ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile la njengomzuzu ebusuku. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela isikhathi kasikhangeli ngendlela thina esisikhangela ngaso, ngenxa yokuthi yena kaphili phakathi kwesikhathi kodwa uphila phakathi kwenaphakathi. Siyazi njalo ukuba lapha uyachasisa umlobi waleli hubo 90 okuthiwa abaningi bacabangela ukuthi nguMose, uthi yena nxa sikhangela uNkulunkulu ngokwakhe wayevele yena ekhona umhlaba ungabi khona. Ngakho uNkulunkulu kalasiqalo njalo kalasiphetho, ikanti umuntu nxa esaphila lapha emhlabeni ulaso isiqalo njalo lesiphetho nxa elapha emhlabeni. Manje uNkulunkulu uyabe zama ukuthi thina abantu sicabange ngendlela la yacabanga ngayo. Anto siyananzile ukuthi lapha lo olobe ihubo leli iyachasisa ukuthi uNkulunkulu vele khona ekuqaliseni ube isiphephelo sethu, kutho ukuthi siphila ngaphansi kwakhe, siphila ngaye. Kusukela ezizukulwaneni zakudala umuntu vele yena ukuze aphile uphila ngoNkulunkulu. Manje njengoba thina savela kuye uNkulunkulu njalo siphila ngaye uNkulunkulu, lapho esilahleka khona ukuthi thina nxa sesilapha emhlabeni sikhangela izinto ngamehlo ethu alapha emhlabeni. Ikubona abantu abaningi into esuke iqakatheke kithi yinotho, okusuka kuqakatheke kithi ngathi kumbe imfundo yethu, ukuthi asifunde kakhulu ukwedlula wonke umuntu, kodwa imfundo yethu ingeyalapha emhlabeni. Kulungile sibili ukufunda, kuqakathekile, kodwa akumelanga kube yisisiqoko eqele. Kwezesikhathi abanye bayaqakathekisa imisebenzi yabo, abanye bayaqakathekisa ukubunjwa kwabo, kanti uNkulunkulu ufuna siqakathekise ukuthi into yokuqala ukuthi engqondweni zethu zonke kumele sibe kwazi ukuthi sikhonapha emhlabeni ukuphila kwemzuzu nje emlutshwana. Yikho lapha ilizwi lakhe lithi lona kuye uNkulunkulu nxa ekhangele inkulungwane abantu abaziphilayo ngabantu abafuna ukuziphila, kuye nje kufanana njengokuphazima kweso. uNkulunkulu iminyaka le eminingi thina siyabe siyibona ngani iminingi, kuye uNkulunkulu ayiso lutho emehlweni akhe, kunjengezolo selidlulile. Manje thina singakhangela ukuphila lapha emhlabeni ngaleyo ndlela, kutho ukuthi sizaqalisa ukuqakathekisa izinto eziqakathekileyo okumele sizenze. Abaningi baqakathekisa into ongeke wayithwala wahamba layo kuleyo mpilo entsha ozayiphila kuze kube naphakade. Singalanzeleli ukuthi uJesu esaphila lapha emhlabeni ziningi izinto ayengazenza. Siyakwazi ukuthi iloni lizwi kaNkulunkulu wayelazi kakhulu, wayengaba ngumbalisi esinagogo, wayengaba ngumbazi, kodwa siyakwazi ukuthi yena wakhetha ukuthi enze into eyodwa eyiyo eqakathekileyo ayeyilandi lapha emhlabeni. Wayenza waze wayiphutsha leyo nto. Ayikho simbona esesesiphambaneni ethi sekuphelile, kutho ukuthi wayeseqedile yonke into okwakumele ayenze. Manje angazi wena namhlanje mlaleli ukuthi kuyini okukodwa okumele ukwenze lapha emhlabeni uNkulunkulu akuvizela khona. Kuyini into eyodwa eqakatheke ukwedlula yonke into okwazi ukuthi le yinto engayidalelwa uNkulunkulu ukuthi ngiyenze?
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bami namhlanje, baba ngegama likaJesu, philisa abagulayo namhlanje ngegama likaJesu, baqinise imizimba, ubaphakamise.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Singakehlukani wothi siboneke bezigokela namhlanje. Ikomishini ebona ngezomhlabathi ithi ulubingqaba ngoza udaba lomhlabathi kweZimbabwe. Sikugqiba lapha ke uhlelo lwethu, kodwa singakahambi ngithi kini happy Mother's Day.
Ulalela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.